uyabona ukuthi nxa kuthiwa khona sokule impi yenkululeko yesibili, second revolution, sesidinga abantu abangalulazi istruggle. Lokhu ukuthi umuntu yabe lokhu esedlaladlala labantu nje, senza imihlangano emabhawa, ekhuluma kakhulu, kungatshengiseli ukuthi injongo yakhe, imishini yakhe kuyini, kwenza ukuthi kululaze abantu abakuthathi serious. So umfana lo mna wami lo ngaye uyaphuma emadlelweni la, you know, i-kindergarten politics yakhe le, kuze amature, kwenzela ukuthi nxa kule nkinga abantu bamthethe serious. Okwakhathesi abantu baphongenzela ujob uhlanya lolana akulunganga, ukuthi uthi yena ngowakhe ufanele azi-rebrand yena azinisithunzi.
Kodwa ke yena uyalandula imbiko yokubana wahlangana labanye abantu kukhulunywa ngodaba lokususa umongameli Mgabe esihlalweni.
Ye ukulandula yiphela kanje vele into eqathele ukuthi ngoba angazivume phela kuyabe sephamasile. 19 I saw Kate yokuqala kwenzakala lapho ukuthi iminyaka edlulene ukuthi uJob wahamba wayedingana lokuhlangana lamajeneral esithumeleli MPC kathesi kumeleli T. Wajoyina i-MPC Green, wenza i-MPC 99, wabuyela futhi ngaphi ku-DCT. Abaningi kutsho ukuthi kuyenza ukuthi vele injongo yakhe inganciphi, loba nxa eselandula yena abantu babebefithi azele mhla uJob uyakwanisa ayende khonokho uphonga ukuhlangana nje labantu esithi ukukhulumela izivani bani. Ulandula kuqakathekile, kodwa nje njengoba ngisithi ukuthi nxa ufuna ukuthi isithunzi sakho sinciphe, ube lempande ezitshonayo ustruggle, phuma into zokudlala lezi, ube serious.